Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 26 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sidanile sila ukuthi ngemva kwesikhathi esingaka lokuhamba okungaka size sifike la silindele ubaba ufike umama efika ubaba engekho sibe sesiphongutshelwa ukuthi abantu sibuyele.
Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dlabengwa yena obhubhe ngolwesine sephiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero. Kusenjalo isidumbu sakhe kasisafikanga koBulawayo njengoba kukhangelelwe namuhla.
Okwenzakalayo eGweru yikuthi abantu beZimbabwe babuthene, ubukhokheli be-MDC bubuthene. Babuya bonke ngobunengi babo buvela kumaprovinsi atshiyeneyo.
Abasekeli be-MDC baphakathi kokukhetha inkokheli yebandla labo entsha, sikhuluma nje emhlanganweni wabo we-National Congress oqale ngolwesihlanu eGweru njalo ophela namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla lezaphu njalo ongomunye wabantu abahloniphekayo kakhulu abalwa impi yenkululeko umnumzana Dumiso Dlabengwa sephiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero. Isidumbu sikaDlabengwa besimele sifike koBulawayo namhla sivela kwele South Africa, kodwa kasisabuyanga ngoba ibhokisi lakhe libikwa lehlulekile ukungena endizamtshineni. Kubika uAlbert Ncube.
Amakhulu abantu ababuthane egcekeni lendizamthini eJoshua Mkabo Nkomo International Airport ukehlangabeza isidumbu sikaDlabengwa basuke betanile ngemva kokwaziswa ukuthi isidumbu kasabuyanga ngendizamthina ezelo mkakhe uzodwa. Ekhuluma lentatheli zindaba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi ubike ukuthi indizamthina e-SA Airlink ebimele ize lesidumbu lesi ibe ncane okubangele ukuthi ibhokisi yehluleke ukungena. Ngokunjalo isidumbu sesizabuya kusasa. UMohadi ubike njalo ukuthi ibandla leZANU-PF livumile ukupha uDlabengwa inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero. Ngemva kokusuka egcekeni lendizamtshina uZulu lubhekise koDlabengwa e-Four Winds lapho umnumzana Gibson Spanda olilunga lomdeni abike ukuthi muli sigoqe ukuthi isidumbu sifike kusasa njalo wazisa ukuthi uhlelo abalubekileyo alusoze lutshintshe laloba uDlabengwa sephiwe inhlonipho yobuqhawe.
Uhulumende wesethe usemdikleyile ukuba yi-national hero, kodwa abasoze aphambanisa iprogramu yethu. Usezangenela ukuthi ayethatha isidumbu sibuye eHarare sizokhona sibuye ngapha. uDlabengwa wathi no. Yebo, siyavuma ukuthi adiklaye ukuba yi-national hero. Lizakwenza konke okumele likusupply-e le mngcwabeni, kodwa ethi program kayidistetshwa. Lezethu izikhulumi kazidistetshwa.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumne wabo kaDlabengwa uSipho, yena othe uDlabengwa uzabekwa ngomgqibelo esigabeni semanxeleni entaba zinduna.
Ingomgqibelo emanxeleni silahlele kakhulu okunzima kakhulu sibili, ngoba nguye kathi ngathi usengubaba wethu uBusi. So nguye kathi sihlanganisa ndawonye asithukuze nxa sinto ezingaqondanga. So silahlekelwe sibili ngendlela enkulu. Nguye kathi sibamba ndawonye athi senze lokhu singenzi lokhu.
Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Hlandla yamangwe endiweni ngomunye walabo abakade belinde ukwamukela isidumbu sikaDlabengwa.
Kunzima kithi, kubuhlungu kakhulukazi kithi, singathi into elula enjalo iphutha lingeneke ngaphi kwakhona.
yikho ke kuyasithinta kuyasilepha ngaphakathi kwethu. Sizamvalelisa ngosiko lakithi ngendlela yakithi ngoba lapha sikhuluma ngeqhawe.
Unkosazana Grace Nuku ngomunye walaba abaveze ukudana okukhulu ngalokho kwenzakale lamhlanje.
Sidanile sila ukuthi ngemva kwesikhathi esingaka lokuhamba kungaka size sifike la silindele ubaba. Ufike umama. Umama efika ubaba engekho. Sibe sesiphongutshelwa ukuthi abantu sibuyele. Zingathi inkokheli ngenxa yokuthi inkokheli sifile umzimba wayo simele usupheke kanjalo ofahamba uchiyana nabantu bayo.
Udabengwa bubhele kwelekhina ngolesine esendleleni yokuza ekhaya esuka eIndia lapho kade selatshwa khona. Isidumbu sakhe sesikhangelele ukuthi sifike kusasa ngehola letshumi lane. Imele umthakazi weStudio 7 ngikobulawayo ngu-Albert Ncube.
Abasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa baphakathi kokuvotela inkokheli yabo entsha sikhuluma nje emhlanganweni omkhulu owe-National Congress oqale ngolwesihlanu eGweru njalo ophela namuhla. Izolo lelibandla likhethe inkokheli yogatsha lwabasakhulayo njalo namuhla likhetha abasekeli bakaChamisa abathathu. Umgcini sihlalo unobhala jikelele lenkokheli yabesifazana. Sixoxelo meli weBinga North edalele parlamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda esemhlanganweni lo wachasisa okunengi.
Okwenzakalayo eGweru yikuthi abantu beZimbabwe babuthene ubukhokheli beMDC bubuthene. Babuya bonke ngobunengi babo buvela kuma province atshiyeneyo njengoba usizwa ngemva kwami abantu behlabela bejabula behlabelela upresident wabo besitho ukuthi bonakabala omunye upresident abamaziyo ngaphandle kuka president wamajaji bona bazi upresident owakhethwa ngabantu upresident uNelson Chamisa. Bahlabela abantu kathesi ama province ayangena ayalayina ayavota bavotela ama vice president kusehla kusiya phansi kugcwele kutempi baphakathina kwestadium sase-Ascot. Bajabula ngoba bathi bona i-Congress leyo kuphela kwayo yakuthi phela okuyaphutha ngale kwe-Congress ukuthi ukuthi sokuyiZimbabwe entsha. Ngike ngahlangana labanye nje ngizihambele eGweru ngezwa abantu besithi bona bakhangelela ukuthi le-RTGS ivalue yayo siyaqansa ngemva kokubana i-Congress leyo ingaphela bakhangelela ukuthi le-RTGS ingaqansa ngoba umbuso ngokubona kwabo umbuso osezandleni zikaChamisa nezandleni ze-MDC. Hathi kuzaniphile.
Ukhetho osolwenziwe kathesi impumela yaziswa singathi ngolwabasakhulayo kuphela olwenziwe izolo kumbe lukhona olunye osolwenziwe?
Akusela olunye ukhetho osoluke lwenziwa ngaphandle kwalaba abasakhulayo kuphela. Ngokwakhathesi ukhetho olwenziweyo ngelwama-youth yilo oluphelileyo. Khathesi sikhuluma kanje babhizi, abanye bayahlabela, abanye baphakathina kwe-stadium bayavota, bavotela ubukhokheli babomama, bavotela ubukhokheli be-main assembly. Lokho-ke yikho okwenzakalayo khathesi. Akukapheli. Kusesekhatshana, I think ngikhuluma kanje mbonangani sokuvote ama-provinces mhlawumbe awafika amathathu kumba amane phakathi kwama-provinces angu-13 esilawo ngoba sama-provinces angu-10 ngaphakathina kwelizwe besokuthiwa nama-provinces amathathu awaphandle kwelizwe. So yikho okwenzakalayo khathesi ngaseGweru.
Libona ngani lizaqeda liwugqibe umhlangano wenu njengobe kuvele kuhleliwe le mpumela liyazise namhlanje?
Sikhangelele ukuthi kungaba njalo kodwa ngenxa yokuthi ama-delegates asuke abamaningi ukwedlula lokho kade singukhangelele besingakhangelanga ukuthi abantu ngobuningi babo bazabuya ngenxa yobunzima obutholakalayo, ubunzima bokuswela amafutha okuthi abantu behambise njalo. Ngibona ngani singangena kuze kuyefika phambi kwefola elanamhlanje lobusuku banaphakathina kwanamhlanje ukuthi ukuthi siyangena kuMande.
Umnumzana Prince Dubeko Sifanda ngumeli wePinga North etalele parlamente njalo ulilunga leMDC sixoxela eSegweru. Umbukiso weZim Expo oqhutshelwa eChicago khonapha eMelika uyaqhubeka namuhla lapho kwenziwa khona imicimbi echiyeneyo. Komncintiswano wokudinga isiqamulamayezi oweMiss Zimbabwe USA oyenziwe eMadabukakusa kunqobe uNothando Jack yena osekhangelelwe ukuncintisa kuMiss Zimbabwe ekhaya. UNothando ulandelwe nguNatali Mushore obe ngu-first princess kwazothi uNyasha Madzakure waba ngu-second princess. Namhla kulomdlalo wenguqu lapho kuyabe kuthengiswa khona ukudla kwesintu. Intatheli zindaba yethu uGibbs Dube usembukisweni lo. Siyakwamukela kuhlelo Gibbs.
Yebo Ntunga, kunjani?
Hayi siyaphila, kwenzakalani eChicago namuhla?
Ke kona manje ke ngisenkundleni lapha ke esikolo lapho kudlala khona ama team amane engobukileyo kathesi iZim Atlanta leChicago sibili umdlalo wonkona ukhanya uhamba kuhle okumangalisayo ungazani ke iZim Atlanta iyanqotshwa ngethuka not iChicago so kuyafiwa lapha ke intukameli kuzobuya ke nxa sikhangele abantu abadlalayo khona hamba abanye bangkhona ngamajaha asakhulayo njalo abanye abantu angani sebekhulile kancane kodwa bakafiki phela abaningi bangkhona ama 6 years. Ngase sikhangela futhi okunye kulokudla okuphekiweyo sibili okwesintu okumnandi kakhulu ngike ngathaya umngcutshu lapha Ntunga ngathaya ke lenhloko lamangqina into ezinjalo ezivele ekhaya nxa usibukhangele futhi ledobi into ezihlabusayo sibili okunye okumangalisayo. Siyabona okunye okwenzakalayo ukuthi abantu bakhuluma kakhulu ngezamasiko lapho ukuthi kambe abantwana babo bayangaphi empilweni njengoba ke abaningi sebathatha isiko lalapha abanye bazalelwa khonapha Ntunga so ukuthi baze bebambe isiko kungazani kuyahlupha kakhulu kodwa ke ngathi engubukeleyo kathesi sibili inguqu imnandi kakhulu sibili inguqu yangkhona nxa ubona abafana belitshayele emambuleni kanje umnandi okunye okumangalisayo ngikhuluma nje kathesi i-offside kodwa ulebusekele kwahamba kwabanjalo umndodo wangkhona Ntunga ukhutumbekwa uyazi ukuthi yokubelahlohle wabetshayele egangeni kodwa kade i-offside so okunye ke Ntunga ongafisa ukwazi kuyinfoyi.
Isikhangele zamabhizimusi lapha Dube osomabhizimusi kade bebukisa nxa ukhuluma labo bakhona yini abathi batholile mpela ama esingathi i-business babatholile abantu abafuna ukudlelana labo bathenge mhlawumbe abakuthengisayo.
Ye kunjalo sibili Ntunga okanya sibili kukhona lapha bengikhuluma labanye osomabhizimusi omunye wabo ngohambisa impahla ekhaya abahambisa lokho amadramu uthi ke abantu bebebuya bebaningi lapho kade etshengisa khona impahla zakhe kuzobuya ke abanye njalo abaningi bathe bajabule kakhulu ngoba kade kungaso bantu kuphela abale Zimbabwe kade besembusweni wabo somabhizimusi labanye ke abakhonapha eMelika lo munye nje oyedwa okuthi kade vele eMexico kukhanya zani bayathanda sibili ukuthi bezwe ukuthi ilizwe leZimbabwe lime njani. So sizwile njalo labantu be-embassy bengafuni ukuthi bekhulume lathi kodwa bebekhuluma sibili bangabe bathi hayi kungani labo bathakazelela athi bekubona kuzobuya ke le-MDC la kathi ikhona khonapha itshengisa-ke impahla yayo okunye kathi belo amakhepesi belo mculo belo nto eziningi sibili kakhulu njalo labo mama be-MDC bakhankasela ukuthi baqoqe isicathulo eziyanikwa abantu abangani bahlupheka kwele Zimbabwe mbona ngazani ke umkankaso wabo bathi uhambe kuhle kakhulu so khonokho-ke kungabe yi-business kodwa ikhona okhu nje abakukhankaselayo kuzobuya ke omunye somabhizimusi ovela kwele Zimbabwe ukhona khonapha-ke uthengisa inkomo so uthi yena beze batshela lapho abantu ukuthi hayi yena ule nkomo zakhe sibili azifuye eplazini ngakho uyafuna ukuthi adlelane labanye abakhonapha kwele Melika ukudlelana kwangikhona kuyabe kunje Ntunga uthi nxa ufuna inkomo kumbe zingu-10 osuza kwenza wena suzathi ke uwode khonapha kwele Melika ubhadale nge-US dollar yena sekunika uplatform kumbe kuthiwa yini inkomo enkulu yangikhona yena le abe sekunika khona ngapho kodwa ibhadale nge-US dollar engapha sokunjalo kwentunga.
Hayi siyabonga Dube. Ukhulume ngokudla kwesintu, akhona amasese?
Hayi kukhanya ngazani amasese mfana ekhaya akhona sibili ngingawabona. Wona lana owaziyo mfo kankomo. Ave sinandi ngendlela ongazokubona uyawazi amasese anjengamahewu ungavele uwanathe ke fowethu yeyi wena uyahamba ubona izinto nyakuthela sokunjalo tuka.
Hayi siyabonga Dube ngokuba lati kuhlelo. Lo ke ngugibs Dube intathelizindaba ye Studio 7 sixoxela lapho esembukisweni we Zim Expo oqhutshelwa eChicago khonapha eMelika. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike wobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo mnumzana Thondela Ishoko, yena owaqala uhlelo lwe Keep Bulawayo Clean Campaign. Seze ukuthi ngeviki edlule uShoko wanxuswa kwele South Africa ukuze aqale uhlelo olufanayo. Wothambe kuye siyeze okunenge. Shoko, ngiyakwamukela kuhlelo, asithinteni udaba olukhona eGoodwin. Kuyini okwenza ukuthi uqale uhlelo olufanayo kwele South Africa?
Ngiyabonga Mike lokusinxusa namhla ngiyajabula kakhulu ngokukwanisa ukukhuluma lawe ngikutshela ukuthi sahamba njani eSouth Africa. Sanxuswa ukuthi siyenza i-clean up labanye esahlangana labo through i-social media labo abathanda i-environment. So basinxusa Deep Sloot ku-ward 113 eJohannesburg. So sahamba sibili sahlangana labanye sabonisana lemkakaso wethu esiwenza ngapha ekhaya koBulawayo. Safundisana, sabonisana ukuthi hayi nxa sifuna ukuthi sibe lama environment amahle kumele sisebenze kakhulu lama communities ethu. Sifundisane ukuthi ingcekeza ayibambi muntu oyabe ehlezi phansi. So kumele lathi senze njani sibe active lokuye keeping ngekeza where it is piling up. So sibili hayi ngiyabonga sahamba kuhle sibili lomkankaso lo sukhona eGoli.
Awungitshele ke mnumzana, njengoba uhlala koBulawayo uhlelo lolu luzabe lusebenza njani, njalo ubona ngani uzabe usebenza ndawonye nalabontanga abadabuka kwele South Africa?
Yes, hamba phambili buti, sizasebenza kakhulu le council ye Joburg lama volunteers sahlangana lawo. Siyabe si-share information kakhulu and lathi sizazama ukuthi sibanxuse beke befike labo koBulawayo and lathi sikhangele ukuthi sibuyele khonale. Khuluma kanje siplana ukuthi before sicelebrate i-day 1000 e-Keep Bulawayo Clean sizahamba foot eJoburg siyeyenza any clean up on a special day. Sizalitshela lani in advance ukuthi nxa kulabanye abebeseduze khonale bebuye besijoyine. So hayi umkhankaso wethu uqalise sibili koBulawayo kodwa sukhona eJoburg. Siyajabula kakhulu lapho lokho.
Hayi sikuzwile Shoko. Isikhathi yiso sesiphelile, sesidliwe ngumangoyi mnumzana Gqiba uhlelo.
Hayi ngamazwi amalutshwane nje ngifuna uku-encourage bonke abantu ukuthi sibe proud of i-environment yethu. Singayekeli ama-dump sites abe khona in our surroundings. I-environment yethu iyatshengisa lathi ukuthi singabantu aba-clean. So let's push for that. Yeah, hayi ngiyabonga kakhulu.
Isikhathi du mthwakazi omuhle lapha besixoxa lo mnumzana uThondelai Shoko, yena owaqala uhlelo lwe Keep Bulawayo Clean Campaign. Singakagqibi uhlelo bengifisa ukuthatha leli thuba ukuphosela amazwi amabili amathathu kule muli ekababa uDumiso Dabengwa, yena owasishiya ngeviki edluleyo. Kule muli ekababa uDabengwa ngithi langa leso khala ndawonye njengelizwe. Kuwe baba Dabengwa sithi hamba kahle qhawa lamaqhawa. Sohlangana phambili. Isikhathi yiso esingasavumi mthwakazi omuhle. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami. Ngikhona kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba ezichiyeneyo esiphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 p.m. kwanele kwalamhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Sibongeke u Big Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyalibingelela kusihlwa namhlanje bazalwane. Ngiyalamukela lonke njalo ngiyathokoza ukuthi sihlanganele evangelini njalo namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje ngikhangele umbhalo ovela kuPaulu elobela kwabaseFilip. Ngikhangele ichapter ka-3, ngike ngibale lapho. Elokugcina ke bazalwane, thokozani enkosini. Ukulilobela futhi zalezi zinto kakungidinisi, kodwa lina kuyalivikela. Manje lapha uPaulu wathi eloba lolugwalo, kuyamangalisa ukuthi yena wayekhuthaza abantu abaphandle ngoba abalobi bembali yakhe bathi yena ngalesi sikhathi uPaulu wayesentolongweni kungayisiyo leyo ukuthi kuyathiwa kumbe hayi uzakhutshwa liviki elandelayo, kodwa wayesentolongweni esemelela ukufa kwakhe. Njalo siyakwazi ukuthi intolongo zakudala kwakuyindawo eyayigodola, kwakulubhalu umuntu ayingena phakathi kulamanzi egodola ekhuqe phakathi khonaphana. Usuku lwanamhlanje kudlule kuye kusasa, kudlule kuye kusuku olulandelayo, engakwazi ukuthi uyaphuma nini, kuyaphela nini. Kodwa sihlangana laye lapha kuchapter 3. UPaul esithi kubazalwane, thokozani enkosini. Manje khangela ke umzekeliso njalo lesifundo lapho esingasifunda kuyo uPaul. Ngiyazi ukuthi khathesi nxa ngikhuluma kanje abaningi bethu siphakathi kwentolongo eyokuswela ukudla, engxenye siphakathi kwentolongo eyokukhathazeka ukuthi akula mali, awukwazi ukuthi kuvuka kusasa uzakwanisa yini ukugada umtshova kumbe ugada ibhasi uye emsebenzini. Abanye asikwazi ukuthi kuvuka kusasa ukudla abantwana badlani, awukwazi ukuthi kumbe umntwana uzakwanisa ukuya esikolo, engxenye baza kumxotsha bambisele bethi buyela ngikhaya uyedinga imali. Abanye njalo uyakwazi ukuthi awukwazi ukuthi kumbe umlekazi wendlu lapho loja khona, engxenye uzavuke sesithi hayi njengoba utshona uletha ukuthi namhla ukwanisi ukubhadala lo linyanga, ukwanisanga ukubhadala inyanga ledlule leya, ukwanisanga ungcono usuphume endlini yami. Siyakwazi ukuthi izinto ezikhathaza abantu zonke lezi, kodwa ke namhlanje niletha ukukhuthaza ukuthi asikhangeleni umzekeliso kaPaulu. Uthi yena thokozani enkosini. Ukuthokoza enkosini kutsho ukuthi luthoko, ukuthokoza kokholo. Ngoba nxa umuntu esize enkosini ethokoza, uthi yena uNkulunkulu sendithatha yonke into ezihluphayo ngiyiphanyeke kuwe, ngiyilethe kuwe, mina sengikhululekile kulomlando, kulomthwalo, sendithokoza, ngithokoza ngikwazi ukuthi wena sulungise indaba yami. Ngakho namhlanje kumele sibe kwazi ukuthi singalanda uNkulunkulu ngokholo, sithwele yonke imithwalo leyi esihluphayo, sisindwa yizo zonke izinto lezi ezisindayo, kodwa siye kuNkulunkulu silokholo ukuthi baba wena uyakwazi ukuthi ngihlutshwa kuyini, njalo isandla sakho asifitshane ukuthi sifinyelele singcedise udubo lwami. Namhlanje ungabe kumbunga umfelokazi, kumbunga intandane, kumbunga ubaba sibili ngikhaya, uyahlubuluzeka ukwazi ukuthi kusasa kuyavuka kunjani kumnyama. Ngifuna ukukhuthaza ukuthi phakathi kobunyama uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba. Wathi ebunyameni vuleka kube nokukhanya. Phakathi kobunyama uNkulunkulu uyaletha ukukhanya, uyaletha into enhle. Isililo olaso ukukhalo lakho ungabe kusebusuku namhlanje, kodwa ikuseni yakho izalethwa okwehlukeneyo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu olaleleyo, yonke imithwalo ekhona kayiphume kayisuke ebantwini bakho ngegama likaJesu. Sithandazela ukuphiliswa lokusiliswa lokukhuthazwa lentokozo evela kuwe Jesu. Siyathandaza egameni ngaphezu kwawo wonke amagama. Amen.
Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Sile themba libuzisekile kakhulu ngentshumayelo yanamuhla. Nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalelwe endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla. Iqembu leHighlanders lize lanqoba lalo ngemva kwemidlalo efika phose elitshumi lisikhaphansi. Leli qembu linqobe eleTel 1 nge-1-0. ITriangle United benguchikilo panqa 1-1 leBulawayo Chiefs. IMushowani Stars yona inqobe iHarare City nge-2-1. iCapes United layo inqobe iWange nge-3-0 kwazothi iDynamos Dimbare ibe ngotyikilo panqale ngezi Platinum 0-0.
Abantwana bami mama uyizina la abantwana bami mama uyibona abantwana banane bakaNkulunkulu uyibona abantwana banane bahlale ephelini mama uyizole izingane zikaNkulunkulu uyababona abantwana bangana bahlale ethekwini ku uyiba abantwana mama usize usize
Black Mambazo behlabela ke kamnandi lapho bethi singabantwana abancane abahlala ithempelini. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ukusiphetha nanze bezihamba phambili. Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.